So we see card is in Dabago VOA in the Bele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kunxele vele ukuthi udaba lwegugurawundi lubanjwe zinduna.
Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokhela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle.
Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela nomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokhela imizamo yokulungisisa udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebeleland ngomgqibelo. UMnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lomsebenzi ngoba yizo ezisebenza loZulu. Lanxa bekhona abavumelana laye, abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla leMthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu lisithi udaba lwegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxe lomkhokeli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Kunxele vele ukuthi udaba lokugrawundi lubanjwe zinduna. Okokuqala, sithi kathi induna zazenini ngodaba lokugrawundi osokumele ukuthi kuthwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igrawundi iyenzakala ngo-83 kusiya ku-87. For all these years from 1987 kuzofika namhlanje induna bezingaphi njalo bezithuleleni bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali u-Emmerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo njalo kanti ngakwelinye icele induna zonke zakomthwakazi zingama-victims egugurawundi zingama-survivors egugurawundi ziluphatha njani lolu daba ngoba thina ngase sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala igugurawundi bona babephila komunye umhlaba yikho-ke sokumele ukuthi baluphathe kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthiwe ziyaphatha udaba lwegugurawundi u-Emmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyi-perpetrator ungumbulali ngoba okokuqala izinduna bekumele ziqale ziyintlele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngegugurawundi bengama-victims and survivors who is the perpetrator kungakho-ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le-Independent International Commission ezophenya itsho ukuthi izigangi izikliwe zabulala abantu yilaba bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayeboshwa ngoba icala lenziwa
kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu
u-Emmerson Mnangagwa kasitacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni uzama ukusitshela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu u-Emmerson Mnangagwa ababulala ngegugurawundi ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo sikhuluma ngabantu abafayo more than 40,000 people abakuma-shallow graves abasezintabeni abasezimbalwini abasezigodini eBalagwe emine khona ngale u-Emmerson Mnangagwa nxa enika induna imandate yokuthi athi yizo ezazi abantu bazo thina njenge-MRPC kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000 labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of gugurawundi so yena ukuthatha ngapho ukuthathe yena induna yizo ezazi abantu bazo abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani
uMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa ibandla le-MDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla le-MDC lisithi lizasebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023 ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehle lolu daba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding ngesingisi ukhetho lungakafiki abanye abasekeli be-MDC Alliance bavumelane lalumbono kodwa abanye bathele libandla kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutho ngebizo ukuthi ngikhuluma angikhuluma ngizikhulumela ngingasikho ukuthi umbe ngisikhulumi se-MTC kumbe yini, kodwa into engingayisho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bonayo kuqakathe ukuthi kumele yatshintshwa ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotele MTC jwayele elisha elebe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MTCT indlela esebenzisana layo lalaba abayibabusayo abezanupief balakho ukuthi kulokunye okucashile abangakwenza ukuthi zokusiya ngesikhathi sokuthi kuyevota bagcine benyamalalisa igama ibizo leli elithi MTC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusesikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithi labeseliyose lifuna ukuthi i-MTC Alliance ivotelwe kiyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanupief ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunesidabesikile oluka-2023. So abakhokheli bebandla le-MTC Alliance kwisikhathi esihle esisesekhona kusele sikhathi ukuthi bakhangelise udaba lolu lwebizo ukuthi lunqaku ngokuthi kungaba le nto yangaphambaniseka sokusiya emaphethelweni sokufuze ukuthi emncintisaneni lo ekhethweni oluzayo ka-2023 kungahlubi into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MTC Alliance ukuthi bavote besinza bevote kanjani, ngoba vele ungathi uyakhangela ibizo le-MTC Alliance i-MTCT ekhokhelwa ngumonzora bavele balokuningi abafuzi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ngokuthi ibizo liqakathekile kakhulu kubo njengomuntu oseke wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebuthini, bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi i-mob psychology esebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshenta hayi iZANU-PF siyivoteli, siyavotela i-MTC Alliance. Nxa indawo ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniseko enkulu ekuvoteni kwabantu. Njalo laba abantu babe-MTC Alliance benzani ngebizo lamanje ngendlela yokuthi yona vele ZANU-PF idlelana ne-MTCT le yabomonzola, okuyukuthi baza bale ndlela abangayenzi njengoba kathi sibona ukuthi babebakwanisa ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MTC Alliance baphuma sebengabantu abangani bangaphansi kwe-MTC ethile. So ibizo lunangwalo liqakatheke kakhulu kulabantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu or ukusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla kawani bame nje one down.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MTC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fazai Maere wethule umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDCT lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Esiyethemba ngakho ukuthi uParliament uzancwe ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani, ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliament ukuthi amubeyile out. So ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliament uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zizasebenza kanjani, ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumende uzasebenza ebuye uParliament for bathi condonation ukuthi sasebenzisa imali sicela usizo, cela uzwelo. Angiboni ukuthi amabandla lawo aqinile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani. Bafuze ukutshengisa amandla abo uPhalamende njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando. Ngokubona kwami imali leyi ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumvukela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani, ngoba iParliament bona njengani ayisela mandla ukuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani.
Imali eningi kakhulu le ukuthi ingaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle.
Ingaletha umahluko sibili, incedise ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko. Kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni, sishe sikhulume ngayo njengemali eyamadayimondi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emukelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle.
Kodwa ibandla lelo phela leuPhalamende nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iPhalamende ewukhangelise. Ibandla le-MDC Alliance namanye amabandla akhona kuPhalamende sithembele ukuthi njengoba besimemelela abantu kuma constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uPhalamende. Kodwa siyabona ukuthi amandla lawo nxa sewungena uPhalamende ngesinye isikhathi kababuzi imibuzo okumele bayibuze futhi izimali zihamba kanjani. So izano icina isenza sandana.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day lithi ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPamuchinguri Kashiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Sokwa kubandlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi izikolo zona ezivulwa ngomvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakansi njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngozibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ku Studio 7 ku Studio 7 salibonani, salibonani lonke ngivingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo, abasakazi balomsakazo sithi vukani liyaphila na, hayi thina siyaphila. Ukhulumayo ngoLeya kuzuzaphi konke esitolo. Hey, ilanga litshona lendaba liphume nendaba. Hayi siyamuzwa laphana noma bathi ngoGeorge Chiramba kumbe uGeorge Maramba kankwazi igama lankhona liyanyalela mina lalukuphuma emlonyeni wami, kodwa kuduzane nakhonapho azitha uGeorge Maramba something like that. Laphana kukuthi uthuka i-president ye-Zambia mhlawumbe ye-opposition party ewin esiqinileyo esiy ruling party now. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi libonke linake. Kunabanye abantu othi uma ungabucoxa nayo usithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto ilenkinga ezingakhi ifa kanje kanje. Lona umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena lento oyicabangayo ungayenzi. So uGeorge Chiramba low, uGeorge Maramba low, abantu abamnake bengimnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy inkondo yabantu. Okokuthi maye sithi yena ama opposition party noma engawina kodwa kangaka ibuse kutshoni lokhana kutshoti indlela yokudestroya inkondo yabantu ukuthi abantu be give up bengavoti bezela ukuthi hayi noma singavota vela ngeke siwina ngeke sibuse ilizwe leli. Yazi umuntu udinga iattention but ngicabanga ukuthi iattention uzayithola kuzana kuphela. Abantu abafanelanga bemnaki.
Viva Marathi, viva viva mqondisi, viva. Siyakubonga mfoka moyo, wena ongashayitiye uphephethe isinkwa, wena ongatshayinja ufihle umphimi. Ngithi amavuko basakazi ba Studio 7 ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeli be-RP. Ngithi ngezindawo endawo 2023 sefikile, asizameni lathi esisemazweni, asizameni sibile ukuthi silungiselele ukuyebhalisa ukuthi kuyevotwa, sifakeni i-MRP maybe imatelela ingakhona ukuthi kube lokutshintshonya. Singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane lapho MDC siyekhuphizana, sikhuphizane hayi khuphizane nje abo kuthiwa MDC ikhona osekwenzayo okwenzayo okungayenziwa izana, abe sithi hayi siyayikhupha siyabambana siyakhuphisana oba still MDC Alliance iyafanana, iyafanana. Abalandeli be-MDC Alliance bathi ye abantu be-MRP balobandlululo ye ababuye lapha, kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele, waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi ikho singahlangana lapho. Ye abantu be-MRP ye baletayibhali kuyini abangakuboniwe iziphofu nxa kuthi bona bayadla kwe-MDC kabadle bathule basekele thi. Hawu mandebele liloyo ngubani kahle sazosokola le.
Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ukuthi bakithi kuzalunga kutheni siyahlupheka kwamanye amazwi abasibona abasiboni mina umadawo dabuka elupano
Siyabonga siyabonga ntokazi omuhle liyaphila kumaguma amane omhlaba hayi siyabonga ukugcinwa inkosi walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba manje shinga bokhulu belale bathwale behambe behlabe bevikele njalo kodwa mask up madoda yithi into le ikona really kuyafiwa COVID-19 izandla sigeze sanitizer ngesepa geza khulu hlala ekhaya ungathanda ukuchapachampa siyabonga ngithi ngidlule ngilibunge Lisa, likona linekaya magumbi namane omhla lapana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini lapana ekezi seqe sizofika lapha edaluwa tandazani malume wasiyovile ekwaphulula usobhu wami Ndlovu khona sibhede nocouncil wethu bonke nje abahlali bekawod 19 ngiyalithanda liyaphila kodwa ngezwa abantu bayababaza inhlelo zethu ezinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakalayo ezindaweni nezindaweni ngiyabonga umovili ngwenya edaluka
salibonani kustudio 7 akhulumayo ubodlimayo engicelayo nje ukuthi le into yebugurawunde thina abantu bakamthakazi asivumi ukuthi kuzakhulunywa lezinduna ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazi kuphi ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka so zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zasezano lezi ezikhishwe izano ukuthi ziyosibusa o kanjani ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizobabulali futhi kumake ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona zikhuluma nathi ma zingasizobabulali angeke zikwazi ukukhuluma nathi lezo nduna
la babo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokudeda ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-ISIS zidubule amabhomba kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha aleli lizwe alichumi lanhlanu. Abe ICC lava batubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamchina edolobheni leKabul lapho ukuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika lezeAfghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumende. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi egalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ISIS ezenze isigalesi zijeziswe. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili. IMelika yayingasoze ukulungisa ikuqede du. Kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke inyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s, 80s, 90s kuze kufike namhlanje. Ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone i-ISIL ibhomba, ngoba i-ISIL ilwa le-Taliban, i-Taliban kayifuni njalo i-ISIL. Kanti-ke i-ISIL ithethe i-advantage yokuthi abeMelika nampa sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babebaningi. Sokuzabafosa ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa le-ISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba?
Okwenzeke e-Afghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu, besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobo esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe izi-target. Ngokuba vela ama-terrorist nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni, ngoba kusela muntu osetshayo, kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle. Ngakho-ke bekulula ukuthi babu lalabantu-ke uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngale ndlela edala isixhobexhobele siyani okuminyana lokhuyana e-airport. Lokhu bekungasoze kwenzeka. Kanti-ke lapho abamvikelayo bazathi vele abekungela nto engenziwa, sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan. Kodwa-ke umbeke esibangeni esibi sokusolwa kakhulu, uzasolwa solwa solwa solwe kuze kube nina nini, ikakhulu kuzona lezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyani esisibone e-airport.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uzulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alitshumi lantathu 13. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.